ubona ukuthi iZanu-PF iyaphumelela lensabathaleni. Engikunanzelelayo ukuthi njalo iZanu-PF vele, hayi iZanu-PF ayiluzi by-election. Ingoba ithatha i-election yonke ngendlela sibilele izimaziso zento ezidingakalayo. Azithathi lula konke nje. Siwenza umsebenzi njengomsebenzi. Yakhona kunje ntula. iZanu-PF ayilahlekelwa i-by-election. iZanu-PF iyawina njengama by-election.
Izikhundla zamakhansila siyazi kulezedlula ikhulu 122 kuthi ezamalunga ephalamende kulezingamachumi phose amathathu 28. Njengezanu PF libona liphuma lezingaki lapha?
Xa ngikhangela koko ngizakhangela ukuthi kuvoti le-by election ikhangele ukuthi iZanu PF sibili xa kuthiwa sehlulekile 90% of the vote kunesiphumelayo ngomsebenzi owenziweyo lokubonana naye kukrawu okade labo kade kusetshenzwa khona 90% of the vote ngibona ngani siyabeselayo ko
abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-3C bathi hayi nxa liyanqoba liyabe liqilibezele akula ngendlela elingabehlula ngayo.
Ukuthi ngoba ingoma yabo yasuku zonke le yabe-3C hayi ingoma yabo yasuku zonke siniki ngabe bayatshintsha ingoma kade kungaba ngcono ngoba manje bahlala behlabela ingoma eyodwa isikhathi sonke kuyadanisa kakhulu koloko. Okanti bayenzani bengena emkankasweni xa bebona ukuthi bazaqhilwa bangenelani kuhambe emkankasweni naloo babe basebezimele eceleni vela bayekile babukeli kungena abanye ababonayo ukuthi bazaphuma lolutho.
Lingathanda ukuthini kuzulu weZimbabwe kuyiwavota nje kusasa?
Engithanda ukuthi ngutsho kuzulu weZimbabwe ukuthi i-by-election leyi iqakathekile kakhulu yenza sitshengisa ukuthi phambili esiya khona ku-23 sizahamba njani. I-by-election yaleyi iqakathekile kakhulu ngawoke kumele siyithathe sinikezizimaziso ezidingakalayo ngoba yiyo izabe sitshengisa ukuthi phambili ngale lapho esiya khona umsebenzi uzahamba njani. Okukhangeleleni ukuthi phakathi kwamabandla aphikisayo mina ngikhangeleleki kakhulu ngikhuthaza amalunga ezanu-PF ukuthi asambeni ngobuningi bethu nalabo abasisekelayo bangasemalunga ayithota bale voti yethu asambeni siyenika iZanu-PF amakhandidate ezanu-PF ivoti